Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalegcikwane le coronavirus selikhuphuke ledlula amakhulu amathathu ngemva kokutholakala kwabalithumi lambili 12 belalo izolo bevela kwele South Africa.
Asikhumbuleni ukuthi kayisibo bonke abantu abangena ngalapho ededini leboda abaningi bayachapha bayafohla kutsho khona ukuthi bayadlula baye emakhaya lapho bafika bathelela abanye khona.
Ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna eleZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state.
Even kusiyaphuma umgabi kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhu kambe kuzathini ngowaphuma ama-statement acisha afana lawo nalawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bakhuluma into ezingekho abantu batheni.
Amapholisa aqhubeka ebopha amagqwetha esetheswa amacala achiyeneyo kodwa amagqwetha athi lokhu yikuhlukuluzwa nje nguhulumende
ngoba ubhekile nje kukhona ende ku-ovala ukuthi kulesandla semfene.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abalithumi lambili abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni izolo okubangele ukuthi inani lasebetholakale belegcikwane leli likhuphuke liye kumakhulu amathathu alamachumi amathathu lambili i-332. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ngaphandle koyedwa abantu bonke laba ngabavele kwele South Africa. Lolu gatsha luthi njalo inani lasebesindile selikhwelile laya kumachumi amahlanu lanye i-51 ngemva kokuphola kwababili. Ukukhwela kwenani labale coronavirus lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esehlele ukuthi ngomvulo mhlaka 15 lilanga lokuzila kanye lokukhulekela ukuthi umkhuhlane lo udlule. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso elumukisa uZulu ngomkhuhlane lo e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikubonayo, yebo inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-corona liyaya liyaqansa ikakhulu abantu abavela ngaphandle. Asikhumbuleni ukuthi kayisibo bonke abantu abangena ngalapho egedini leboda abaningi bayachapha bayafohla kutsho khona ukuthi bayadlula baye emakhaya lapho bafika bathelela abanye khona. Ngakho-ke nginesiqiniseko sokuthi umkhuhlane lo umnengi kulalokho okubhaliweyo uyedlula i-300 le ekhulunywayo ngokuba baningi abagulayo abangatholakaliyo ukuhlola akwanelanga kuhlolwa kancane sakuyiwe emakhaya kakulandelelwa abantu ngendlela ephangisayo ukuze uvinjelwe lo mkhuhlane ngokuba nxa kunje kuza kufa abantu abaningi kakhulu kulalokho esikubonayo.
Abantu laba abavela kwele South Africa ngokubona kwakho singathi ngempela babuya belawo lomkhuhlane yini kumbe bawuthola kuma quarantine centers eZimbabwe lapho abahlala khona?
Akulandlela yokuthi abantu bonke laba batholakala begula abavele South Africa leBotswana bangabe bebuya bewubelethe lomkhuhlane besuka khona. Kuyacaca ukuthi phakathi ema quarantine centers indlela uhulumende aphethe ngakhona kwenza kube lula ukuthi abantu bayathelelane. Mhlambe ubuya kulomuntu oyedwa ogulayo evele South Africa afika athelela abanye, mhlambe kubuya oyedwa ogulayo eBotswana afika athelela abanye. Kungendlela abantu abaphethwe ngakhona khona lapha kwenza kube lula ukuthi bathelelane. Kuhlangana abavela ngaphandle lalabo abavele bekhona ubususanda. Kakulungiswe indlela ama quarantine centers ethu asebenza ngakhona abe ngahlanzekile abe lokudla kuhlelwe masinyane bavikeleke abantu kule social distancing lazo zonke into ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke emkhuhlaneni we-coronavirus.
Ngaphandle komkhuleko wangomvulo lo Ncube akukho yini okunye okungenziwa ukwenqabela lomkhuhlane?
Kunengi vele uhulumende angakwenza ukuza kwenza ukuthi izwe likhululeke ukwenze ukuthi icoronavirus ingandi phakathi kwelizwe yikubusa kahle bangebi umkhuleko omkhulu odingakalayo ukuthi abantu abakuhulumende bayekele ukusitshontshela baphathe kahle imali ezivela ngaphandle lokudonethiweyo kuye lapho kufanele kuye khona ngokuba yikho kwenza izinto zingahambi kahle nxa ngabe lokho bengakuboni lo mkhuleko noma singawenza sizile ukudla sizilele ukuthi kuphele icoronavirus asoze kusebenza umkhuleko omkhulu kakhulu ngokuthi uhulumende kayekele ukwebela abantu abuse ngendlela eqondileyo ayekele ukuphatha kabi amalungelo abantu ahloniphe umthetho leconstitution indlela into eqakatheke kakhulu okwedlula khona lokho yikho kumele sikuzilele ukudla ukuthi uhulumende abuse kahle nxa ebusa kahle le coronavirus iza kuzabalula ukuthi sivikeleke kuyo umbuso oqondileyo ohlonipha abantu yiwo esiwudingayo okwedlula amaphilisi lakho konke okunye kulandela emuva ngemva kokuthi sesithole uhulumende omuhle oqondileyo
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngegcikwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Ubexoxa ecingweni loNtungamili Nkomo we-Studio 7. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini kokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
ibandla le MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna leZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state. Embikweni eliwethule izolo ibandla leli liphinde lasola uhulumende ngokuthi athi amalunga ebandla eliphikisayo avame ukuthi athunjiwe njalo ahlukuluzwa ngamapholisa khona kungasiqiniso ukwenzela ukugcona uhulumende. Lokho kulandela ukwetheswa icala kwenkokheli yabatsha kuleli bandla babalisa unkosazana Joanna Mamumbe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Imarova, abantu bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecungula ezombusazwe.
Indaba yombiko wekhule esizwayo akumelanga ithathe nje kube indaba elula ukuthi kazembe ukhulumile wathi sokwedlule. Ngokuya esintini sithi akulantuthu engela mlilo. Kungabe kukhona okukhona esingakwaziyo thina bona abakwazi sokungani sokuthisa ngaphansi kusincane sokusenza ukuthi bekhulume. And vele umuntu nxa eza kutshaya ikhu angeke avuka suku mathi kusasa ngiqinisile sibili ngiyakutshaya ikhu. Ibhiri kusiyaphuma umgabe kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhu kambe kuzathini kwaphuma ama-statement acisha afana lawo nalawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bakhuluma into ezingekho abantu batheni. So asonto esingayiphonga ukuthi isidlulile sokuphelile ngoba uminister ukazembe setheka kula nto enjalo asazi ukuthi kuzafika nga asazi lokuthi kuvela nga ingxenye yinto ekhona kumele ithathwe ngeweight yena le ebuye ngakho nxa kungekho hayi kuzadeda kudlule.
Labo abaqanjiweyo ke ukuthi bengabe bebangela lokho
asazi ukuthi kungabe kuyisiqiniseko esinganani ukuthi laba abantu abaqanjiweyo bale ngabe belesandla ekwenzeni into enkulu engangekhulu. Ngoba ngakhangela abantu abaqanjiweyo ngama-journalist, ngama-civil society activists, maybe like Job Scholar, labe G4 asikwazi asibaboni ukuthi isandla sabo side okunganani ekufinyeleleni into ezenzakala eZimbabwe. Ngombono wami mina mbona ngani nxa kungaba lekhu eZimbabwe ayingeke ivele ebantwini abanjengabona lava ngoba ngokuya ngokuya ka Tesla umongameli nxa ngikhangele upresident uMnangagwa angabe esesaba kakhulu abantu abaphakathi kuZANU PF okudlula abantu abangaphandle kweZANU PF nxa kungaba lekhuwa eZimbabwe ingaphuma within abantu abakuZANU PF njengalokho kwayenzakala kumgabe kungaba kuyikudinga nje indlela zokucatshacatsha angiboni sibili ukuthi laba abantu abaqanjiweyo ngabantu abangabe beyingozi kangako ukuthi bengaze betshaya ikhuwa elizweni
udaba lolu lokubotshwa kweziphathamandla zebandla le-MDC Nkosazana Joanna Mamombe labanye
solu siba complicated kakhulu soluthiya umuntu nje ordinary engakwazisisi ukuthi kambe wenzakala kambe kakwenzakalanga labo nje babe ngama-victims esehlakalo sokuthi uhulumende uvelule sandla esiqinileyo and ufuna ukubasebenzisa most likely njenge-example ukuthi abanye abangakucabanga okufanana lakhona lokho bekucatshangwa ngamantombazana lawo ukuthi benze ama-demonstration kumbe bayenzeni kuzakwenzakala izinto ezintshe so angibona ukuthi kungabe kuhlangane lekhuwa yena leyo kukhulunywa ngayo but bangaba nje just ama victim ukuthi vele uhulumende wakathesi udinga ukuthi isandla sakhe sizwakale ebantwini ukuthi yey bantu xa sisithi izinto zinje zinje lokuthi nje la amantombazana kube lokulumnyama thize nje endabeni yabo bafuna nje impi yeZANU PF le MDC iyehlela phezu kwamantombazana lawo ambona sokuningi sibili bengabe belabe lesandla phakathi kwakho konke lokho kwenzakalayo
lo ngumnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Adwela ilungelo likaZulu athi asedlela evalweni kulandela ukubotshwa kwabo mahlayana ngamapholisa. Kunsukwana ezisanda kwedlula sokubotshwe amagqwetha ayisithupha abalisa abomnumzana Patrick Tererai, igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa uThabane Mpofu, uLomeni Chimuriwo, Tapiwa Makanza, Dumisani Dube, Joshua Chirambwe, loNkosazana Choice Damiso. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society ithi isikhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwamagqwetha esetheswa amacala angaqondakaliyo. Sixoxe legqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Ngqobani Sithole osebenzela inkampani yamagqwetha eNcube Attorneys ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumqoka ukuthi ubone njalo ngivumeleni ukuthi ngicabangele ukuthi kungaba lezombusazwe ngoba ubhekile nje kukhona ende kuobala ukuthi kulesandla semfene ungathi uyakhangelisisa amagqwetha la abotshwayo amagqwetha isikhathini esiningi athanda ukuthi abuzisise kuhulumende akufake obala ukuthi indlela izinto ezenziwa ngayo kazicaci ngakho ke nxa ukuthi yakukhangela uyabusubona ukuthi uhulumende laye usengani usesebenza ngendlela eyokuthi labo athola ungani ngabakho esayidini lakhe kumbe ehlangothini lakhe uthanda ukuthi asebenzise isandla sokuthi batholakale besenkantolo beyizibotshwa ngendlela engibona ngayo ngenye yezinto esingathi ngesilungu is to make a statement ukuthi all those that do challenge yena uhulumende ngendlela ayenza ngayo batholakale sebengabantu ababotshwayo kuyadanisa kakhulu
njengamagqwetha manje kuliphatha njani lokho kubotshwa mahlayana esikubona kusenziwa amagqwetha liphila njani seliphilele evalweni na ungasitshela njengamafitshane
umsebenzi kumele uyenziwe ingozi zomsebenzi ziobala esikhathini esinje ukuphilela evalweni into lonke igqwetha selikubona ukuthi yikho sokukhona kodwa umsebenzi kumele uyenziwe uhulumende kumele avume kumele azi ukuthi kunamagqwetha and njalo kumele aku-accept ukuthi abantu bazabuya emagqwetheni abanye abalezibindi besithi hayi uhulumende katsho ukuthi indlela into lezi azibamba ngayo kazikho ngendlela ezivunyelwane ngayo Ngoba phela ilizwe leli likanje balaleli. Abantu kufuze labo batholakale bekwanisa ukuthi babuze uhulumende ukuthi kanti izinto zenziwa ngendlela engayisiyo njani. Ngoba phela kulesivumelano ukuthi izinto kumele zibanjwe ngendlela enje.
Manje njengamagqwetha kukhona yini elikwenzayo ukuze lizivikele ekubotshweni lokhu esikubona kusenzakala?
Okuse okubala ukuthi amagqwetha ale association yayo okuthiwa yi law society and isikhathi esiningi ungenza into engaphandle kumbe ophambuke kulokhu i law society amagqwetha akwenze iyathatha isinqumo. Ungathi uyananzelela yona i-law society sinike ama statements amaningi sisho ukuthi lokudana ngendlela izinto ezenziwa ngayo, ilokudana ngendlela into ezibanjwa ngayo. Kusitsho ukuthi yona i-law society kayiboni kulecala ngalokho okwenziwa ngamagqwetha. Ngakho-ke thina sizazivikela ngemthethweni, sizazivikela kumthethwandaba. Umsebenzi ukhona, sizancedisana labafowethu laba abatholakala kuthiwa kumele bangene enkantolo babotshwe. Sizabancedisa ngendlela ngakho konke esingakwenza emthethweni.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu esebenzela inkampani yamagqwetha Ncube Attorneys. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi uhulumende usenza kwethula umthetho ophathelane lemali yamalobolo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele liphephandaba ukuthi abanye abazali sebesebenzisa amadodakazi abo ukwenza imali besala ukuthi bayokwenda nxa imali yamalobolo ingabhadalwanga yonke. Iphephandaba leChronicle lithi kule jaha elileminyaka engamashumi amabili lantathu elibotshiweyo izolo ngemva kokubulala owesifazane oleminyaka engamashumi amabili lantathu wamquma umzimba ngesaha. Leli phephandaba lithi isidumbu sikankosazana Thabelo Mazolo satholakala edramini endlini eMatshamhlophe. Amapolisa athi kutholakale incwadi etshela uTawana Ngwenya ukuthi abulale njani umuyi. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Njalo Studio 7. Mina nje into engikhala ngayo, khala ngomhlobo oyi-1 ofuna ukubusa ilizwe. Ilizwe kumele libuswe yiyo yonke imhlobo ekhona elizwe. Kungabi lo mhlobo ukuthi ungaphuma lokubusa umuntu oyi-1. Lizwe kutshintshwane kubuswe yonke imhlobo njengakwamanye amazwe. Salibonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGifty Sonduku uMfokandlovu laphana ePlumtree endaweni yakugamba. Ngikhothama nakusho isilo sakomthwakazi ubulelani kalobhengula kamzilikazi ngithi bayethe indaba ezitha. Basakazi kulento enye encane nje ebemfisa ukuyidlulisa emphatha kahle esengiyibona isithe chithisaka ikakhulukazi iyenziwa ngabomama. Kuyenzeka ukuthi uthole umama uthe engena efonini mhlawumbe kamnyeni wakhe wathola izithombe zomunye umama mhlawumbe othandana lobaba ongakwakhe zisefonini kamkakhe mhlawumbe uhambazi. Ebesethatha lezo zithombe ezisabalalise zifake emagrupini bezifake ngaphi nangaphi. Khonokhu yana kuyinto embi kakhulukazi mangabe phela umkakho mhlawumbe kube khona okuronga akwenzayo elo makhwapheni awuhlali ngani labo babakazi labo malumekazi lilungise lolo daba. Ngoba masuthethe lezo zithombe zakho wazisabalalisa ey'nkundleni uyogeyinani wena at the end of the day. So nzama ukuthi sizwe sakithi sizwe sikamthwakazi ake kubuyele ubuntu, asike sibuyele ubuntu ngoba lawo mawungumuntu wesifazana usenda ubuze bomunye umuntu wesifazana
kufana lokuthi la uzinqonolile zame ezinye indlela zokuthi lilungisa hayi ukuthi uthumele izithombe emagroupini ngoba leyo nto iyenza nawe ubonakale ngathawula ngqono ngiyabonga ngokuhlala nsethembisa
livuka njani basakazi bestudio 7 okhulumayo ngukhetho okaluphahla ngikhuluma ngiseBotswana ngizothanda kuphawula lami kancane hayi kakhulu ngendaba MDC ekamakhuphe lochamisa ngiyadideka ngidana ikakhulu ebantwini bakithi abantu besintwini ukuthi babhizi bayathuka bathukana lomama kumakhuphe okanye beyibo labo bantu abakhuluma lolo limi olufana lolwakhe bemthuka bemthukela umuntu okhuluma ulimi olungasho lwabo lo muntu abamthukela umakhuphe engumuntu vele ongabathandiyo bona abantu bakithe basebenzisa kanti alubube bathanda waye wayengabafakanga bona bavotelwa bona labo abantu abathuka umakhuphe okulobaba lo okhuluma ukuthi mhlathi womuntu ekhuluma publicly ekhuluma emsakazweni engumuntu omdala nje mabe ngimuzwa kutheni ukuthi yena ahamba ayevotelwa lowo baba simvotele thina njengabantu besintwini amele abantu bakithi nginanzelela ukuthi yikho kulama councillors angu-19 kumbe mangaki akobulawayo city council babe ngaphi labo bantu abathuka umakhuphe namhlanje bengazange bona bama sabavotela baba ngama councillors akithi amelela abantu bakithi bakomthwakazi esigabeni sakithi
ayazi ukuhola ngabantu abangafundanga kutwa ngupresident ungafundanga kubuhlungu kakhulu into yonke ayiyenzayo kacabangi kayazi lutho uthembe inkani endeleyo inkani inkani yokungafundi phela abantu bezani phe kumnangago laba bayenza kuphela vele akula nto abayaziyo ende bona into abasuka beyikhothwe ikuthi kusasa nxa besiya kwamanye amazwe bafika besithini bafika bebabheka njani akula nto abayaziyo la angekuthi ungupresident uyengenela umuntu okuopoza umbuso usiyamthathela izinto zakhe ngapha ukuthi ungupresident okilingi kodwa ngelinye ilanga abantu bakithi ngangcono sihle yazi ukufa kungcono kakhulu kunokuhlukunyezwa elizani pepu umbuso kamnankaka ubuhlungu abangafuni ukuthi bona bemamele abantu abangafuni ukulungisa ilizwe kambe abantu ababhekana lokutshontsha ukubulala abantu nokuthumba abantu omnankaka abazami ukufunda ukuphatha abantu abazinuka amakwapha
njalo leli lizwe ngokwalo lona liyi-lockdown vele soma belandela amazwe alezi mali ayenza ama-lockdown kumele ivule le-lockdown le kuphume wonke nje wonke amashoni asezikhundleni kuke kubusa eminye imihlobo noma kungasumdebela obusileyo kubusa umvenda isifayini lo muntu onke ebusele ekhalanga lalo libuse like libuse ilizwe sibone ukuthi utshintsho lwakhona luyenza njani kungavusi nje umsho amashona wodwa
salibonani kustudio 7 salibonani zimbabwe omuhle mina igama lami u-Adolf Shaba mina ngithanda ukukhuluma ngale nto ekhulunywayo manje indaba mlonyeni indaba egudwini ngoba vele bathi akulandudu kungenamlilo ayinuki ingawoswaka into le ekhulunywayo manje ngokuthi hhayi uhulume khona enye indoda efuna ukuthi bayigenqula ngendlela eyabuya ngayo izohamba ngayo ngitsho nayo uyayibona ukwesaba kubonakele ngokukhansela i-contract le yade inikeza umntanayo ngoba kule vidiyo engayibonayo kuthiwa kunomfundisi wase-amerika wathi hhayi indoda kwamele iphenduke ngoba ngitsho nensuku zayo zibaliwe hhayi ngathi abantu benganyathela ngamandla sokuseduze lapho kuyiwa khona ngithemba abantu bafundile kumaphutha ayenzeka ngalesana sikhathi
balaleli ngalibingelela olubingelelayo ngufo kakhuphe yena mphuma lapha e-homestate lapha ayiduzane nje heyi siyayizwa i-covid bathothe ezimbabwe siwosafa safika ekhaya amabhota azafa wavulwa ayi nalapha lapha e-caps lapha heyi kunzima sibili sokunzima kithi hayi le mizi siyathola sokungasela lutho sathola sokwadilika vele sathola sokujekelwa ngezigodo sokunzima la phela impahla zisadluli zisiye ekhaya kusadluli lutho akusayi nampa labomakhuphe labo lokuzelawa baxabana bona bodwa hayi liyasiyingeni asinandaba layo thina hayi mina inandaba layo abangubabo bathi baxabana kwabo laba lothamisa bethu baxabana kwabo hayi singeke safafa savuswa ngumfazi ngumhlobo wami silumakhuphe kodwa sisoze safa savuswa umuntu ongumama noma kuthiwana kulanto enjalo
Iyaziwa vele iZANU PF ukuthi iphila njalo. Mina ngakusebonisa ama two colors zakhe neZANU PF yakhe. So ayikho into abantu abangayenza. Siqalile nje, siqalile nale ground, siqalile nje kuphela ukuthi abayenzi nje ayigurand isenza bese besenza nje ngokutshontsha nokuthotsha abantu.
Sanibingelela abazakazi base Studio 7. Hayi, sanibonga kakhulu umsebenzini okusinikeza indaba, okusinika konke kwezulu lethu laseZimbabwe ukuthi kwenzakalanga. Hayi, mina ngincube ngilaya ngaseSouth Africa endanaseRevonia. Hayi, mina ngifuna ukuthi ngizame ukuphendula le nto enje omunye ubaba ekhuluma lapha ukuthi amaphoyisa abathathela izimali emakhaya bafayindisa. Yazi abantu fanele ukuthi izinto ezinjalo basakazi bethu bengazivumi. Nani into ezinjalo kumele nigquzele mpela emsakazi ukuthi abantu bengavumi ukuthathela izimali ngamaphoyisa. Ngoba kahlehle i-lockdown ayilandanga muntu. Abantu abasiwabadala into zonke lezi i-COVID-19. Kodwa thina kuyasimangaza sazakhamuzi ukuthi kahlehle into esedala yonke le nto ukuthi kuhlukunyezwe thina, sishayela umkhuhlane esingawaziyo, sihlushwa, sitshela loku naloku into esingayaziyo, sihlukunyezelwane kanti ngento esingayaziyo. Thina abantu siyazifundela thina sibe yithi esisaba ukufa, kube yithi esisaba umkhuhlane, siziphathe kahle. Manje uma kuthiwa singemashop singasebenzi, singayikuphi-kuphi, kanti ngempela sezingamadonkini la asebenza from ekuseni kuze kube usuku kuthiwa idonkini. Idonkini yalama ukuyihlukumeza. Hayi, siyabonga basazicela mpela, sike zithandwe nathi mani, sike zicatshangile njengabantu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleBhilitane usesitholwe nguzulu walelo lizwe ngoba umnotho walo ukhangelelwe ukuya nganxele ngenxa yokuvalwa kwelizwe ngendaba yegcikwane le-coronavirus. ELeBhilitane lilenani labahlasele ligcikwane le-coronavirus eliningi okwesibili emhlabeni jikelele kulandela eleMelika. Inhlanganiso yentatheli zindaba ezilonda okungasese ithi ingxenye yenani labadabuka kwele-Nigeria abayadinga umsebenzi kwele-Netherlands nyakenye abazakali ukuthi baya ngaphi. Linhlanganiso ithi iningi licatshangelwa ukuthi lihanjiswa ukuyasetshenziswa ukuthengisa ucansi. Ngesikhangelo esivela kweleMelika, umkhokheli webutho uGeneral Mark A. Mali usexolisile kuzulu weleMelika kulandela ukubonakala kwakhe ehamba egcekeni leLafayette Square lomongameli Donald Trump ngeviki edluleyo ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokubulawa konsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd. UGeneral Miley uthe ukubonakala kwakhe kulindawo ehamba loTrump kwatshengisa njengani usekela ukungenela kwebutho ekulwisaneni lozulu otshengiselayo ngokuthula. Uhlelo lwethu lalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna eleZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state. Amapholisa aqhubeka ebopha amagqwetha alwela ilungelo loluntu esethezwa amacala achiyeneyo kodwa inhlanganiso yamagqwetha iLaw Society ithi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwamagqwetha nguhulumende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempelasonto elithukele.